Uhulumende useleminyaka emibili ethembisa ukuhlolisisa isimo somthetho ayibhalwe Broadcasting Services Act wazise amalunga edale lephalamende ngusukwane esanda kwedlula ukuba lokhe ezinikele njalo esebenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Umqondisi weMisa Zimbabwe uMnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi ithemba lisekho sibili lokuthi kungaba khona okukhanyayo okungenziwa kulolu daba.
Kuqakathekile ukuthi ananzelele ukuthi akula lutho osolwenzakele, akula nguquko esesiyibonile. Esingathi thina hayi sokusetshenziwe ngathi eminyakeni emibili edlulileyo esikutholayo kuphela izithembiso.
Uthi sikhuluma kanje uhulumende obekhangelelwe ukufeza umsebenzi we-digitalization nyakenye phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe angezasi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ngesenelisanga, njalo sesithi lokhu kubangelwa yikusilela kwemali. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kade lwenziwa uphenyo olwakhokhelwa intatheli zindaba elodumo uGeoff Nyarota ethiwa impi, kodwa imicijo eyaphuma lokhe ingakalandelwa nguhulumende into edanisa kakhulu kwabezindaba.
Ilezinqumo eziningi ofuze ezithathwe nguhulumende. Uhulumende wasithembisa ukuthi uzakhangelisisa entshintshele imithetho indlela ephathelene lokusebenza kwentatheli izindaba, kodwa uma ukhangelisisa kuhle akula lutho solwenzakele kusukela ngaleso sikhathi. Into lokho zinjalo, lokho zifana okweminyaka edlule, akukatshintshi lutho. Lokhu kutshengisa ukuthi indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo, lokho zisebenza ngendlela ebezisebenza ngayo kudala, zihlukuluzwa, zibotshwa, zitshaywa, zisenziwa yonke into.
Ungwenya uthi inhlanganiso yakhe izaqinisa imizamo yokuvikelwa kwentatheli izindaba lonyaka, sikhangelane lokhetho olomnyaka ozayo, ethi sokudingakala ukuba inhlanganiso ezijeneyo lozulu zifuqe ngamandla uhulumende ukulungisisa udaba lokwethula kwezindaba kweleZimbabwe.
NjengeMisa sizame ukukhuthaza uhulumende, sinjazame ukukhuthaza bonke abasebenza kumedia lalawo abathanda i-freedom of expression ukuthi hayi asifakeni uhulumende pressure, sibe lentatheli, sibe lezi teachers ningi, kube lentatheli izindaba eziningi ezizathola imisebenzi, ngoba izi teachers ngaba ziningi, intatheli izindaba ziyathola imisebenzi. Baningi abantu abatrainiweyo ukuthatha izindaba abangalamsebenzi. Konke lokhu senelisa ukukulungisisa, kungaba lezi titshi, kube lamaphephandaba, wonke umuntu athenge iphepha alifisayo.
Uhulumende wenelise ukunikeza imvumo yokusebenza kumisakazo ethile esebenzela kundawo ezifana leHarare, Gweru, Mutare, Masvingo, Zishabane lakoBulawayo, isebenza izimele. Ungwenya uthi lokhu akweneli.
Amanye aphiwa amalayisensi eminyaka emibili emithathu edlulileyo, kodwa singathi siyakhangelisisa lawo ma-radio station avele ngabantu abadlisana lohulumende. Ungakhangela kule statistics esiphumileyo ngemva kwayizolo kuthangi esikhombisa ukuthi iwapha amaphephandaba kanye ama-radio station adumileyo, uzathola ukuthi ama-radio station onalawa akhontrolwa nguhulumende, yiwalokhu edumile.
Imisebenzi ye-digitalization ikhangelelwe ukuvula amathuba emisakazo eyengezelelweyo, okuyinto engaphinda ivule amathuba okwengezelela imisakazo kunye lokudalela imisebenzi izizalwane zeZimbabwe ezifundele ukuba zintatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.